Siyabonga ke Chris ngosinika indaba ngolimi lwesiNgisi usinwa kudedelana ngempela lami sengikhona. Siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 14 Mpandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu nguPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Yabona ekhaya lapha indlala ibhokini kwabe sizakuthathiza ngokuthi ukudla kuzaba lesikhathi esinje. Abantu sebehamba nje ukwesaba, abanye nje ngabathanda ukudla nje kuphela, sebezwelelele kantulo lokuthi sizakwenzela lokhu lalokhu.
Izakhamizi zakombimba ePlum Trailer kwezinye izigaba zelizwe zibikwa sezihlelela evalweni ngoba sethuselwa ngamalunga eZANU-PF esithi nxa zingabhalisanga ukuba ngamalunga zizancitshwa ukudla okwabelwa abalambayo.
IMatsouth uma kule problem ifuze isolve ngabantu beMatsouth bazasilanda abasha ukuthi besibona ngalokhu lokhu ukuthi sikubone kwenye indawo. Okwakhathesi kufana nokuthi mina ngingize ngo-chairperson kuyafana ukuthi asikezwa lutho.
Sokuqhamukele njalo ukuxokozela ebandleni le-MDC elikhokhelwa umnumzana Washman Ncube. Abasakhulayo baleli bandla bebikwa sebetshotshozela ukususwa edale lephalamende kukankosikazi Priscilla Misai Rambi Mshonga. Iqembu lomdlalo wenguqo le-Chicken Inn yilo eselikhokhelayo ngemihlomelo emihlanu phezu kwengalane yemihlomelo esigabeni se-Castle Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Izakhamizi zakombimba ePlum Trailer kwezinye izigaba zelizwe zibikwa sezihlalela evalweni ngoba zisethuselwa ngamalunga eZANU-PF esithi nxa zingasabhalisanga ukuba ngamalunga aleli bandla zizancitshwa ukudla okwabelwa abalambayo. Abalezikipa ze-MDC batshelwa ukubana kumele bazilethe eziphathamandleni zeZANU-PF njalo abaningi babikwa bephatheka emihlanganweni yaleli bandla hatshi ngokuthanda kodwa ngokwesaba okukhulu. Kucho isakamuzi sakombimba umnumzana Moki Ncube kungqiqo yakhe lontungameli Nkomo owe Studio 7. Lilalele umsakazweni we Studio 7. Ese Washington DC lisibamba kumagagasi awe 909 AM wave nganye la kwezinye amawe
8 lapha aphizile mihlangano abantu abasakufanisi kusebenza ngenkomo sezitshona zimile emgodini bayethi lokulungisa le migodi besemhlanganweni. Babe khuluma nje belahlisa abadala bebatshela abadala ukuthi hayi buya lizojoyina lapha lizathola ukudla. Konke amatherikita lizayenzelwa lizalima ngawo le migodi lizayenzelwa lichiyane ngale MDC. Kugcineko lapho abadala nje abanye ngabaphokwesa abasebetata izikipa besiyasalenda kulomunye ubaba wakithi khonapho kuthiwa ngoNdlovu usihlabendile sibili isikipa se-MDC kubo khona ngale okuthi khona bazafisaphi hhayi ena sebesixabanise isigaba besizihlalele sibili kahle yikho sebesiqala izinto zenezi sokuqala izinto ezimbi njalo okunye ntukamili ngihlala ngikhela abantu ngike ngathi kwesinye isikhathi into zokwesaba zenezi omunye ubaba wayesesaba kakhulu ehamba emnyameni kanti ubone omunye umuntu phambili ngale ngenxa yokuthi esaba uthanda ukulandela uthi ugijima ethi ayi mane nje ehambe lo muntu lwa manje siyafika kulwala umuntu ekhuluma naye awusakubone ethi yebo mayethi kunjani ethi athi khona lwalo babathi ayi indawo leyi yesabisa manje sasuka ngithi sihambe sonke lwalo ubaba wasemphendula ethi phela lami ngingakafi khona apha ngangisesaba uyabona indaba zokulandela lwalo umuntu semanga ukuthi lo muntu lo so khonapho ngikhulumele ukuthi khona abadala baphoke ukujoyina belandela nje abantu ngokwesaba nje kakhulu.
Ababisela izikipa ze-MDC kuZANU-PF labancube babanjwa ngamandla yini kanye lalabo abaye emhlanganweni?
Hayi kakhulu kakhulu yikwesaba anti bayabetshelwa phela lokuthi kuzayenzakala ukuthi manje abantu abone ekhaya lapha endlala ibhokini manje sizamthatha izalimithi ukudla kuzaba lesikhathi esinje abantu sebehamba nje ukwesaba abanye njengabathanda ukudla nje kuphela sebezwele lele likantulo lokuthi sizazenzela lokhu lalokhu ngoba kuke kwaba namarayisi khona lapha wabakhona omunye ubaba khonapho wayaye labafazi ababili wabhalisa abafazi ababili lo nina labantwana wakhanya ehola i-25 khonapho kwakuhola ama-5 kgs so abantu sebegidinisa khona kwani ukuthi hawu singajoyina sizadla kade into yayiyesikhathi esidlulayo
umnumzana Ncube isakamuzi sakombimba e-Plumtree untungameli Nkomo uphinde waxoxa la ekhonale kombimba uphinde waxoxa lesiphathamandla seZANU PF umnumzana Joseph Chuma ongumeli wedalela ephalamende ephelandaba Mpophoma yena othi ingamanga limbiko
angazi ukuthi abantu bazakhula nini njalo abantu bazafunda nini ukukhuluma iqiniso abantu zizigeni eshi kuze khona umuntu ongabanjwa ngamandla sho avume akula muntu osezakhuluma ngamandla anything akula muntu othewa ngama-rice okwenzakalayo yikuthi ona umuntu kungayiziyela uzijiyela yedwa ngoba thina lathi njengebandla lezampilo sasingesaba kwathi lo waliphi ibandla lo ule t-shirt ulingala t-shirt umuntu uyaziyela yedwa ukuthi hhayi sengibona ukuthi bana olalongo lapha isikhathi sokule sibe ngilahlekile sengiphenduka ekhaya ngicela bakithi lami ngingigqokise njengabanye abantwana bekhaya andabo athe mina babebese ngigqoka naku lapha hhayi sengukhipha mina ngethi umuntu ezikhulumela yedwa kungena muntu ombambe ngamandla yinto eyenzakala yona leyo akusela politics ezokuthi uyafosa umuntu ubana achiyele libandla ayolani libandla akula muntu ongakuvuma kunoba so lobo umuntu okhuluma njalo umuntu odengisela isayini yokwehluleka sibili ophezu kokwehluleka akusoze kwafokafosa umuntu and that is iqiniso eliphelelelo nalelo ama-rayisi lawa abakhuluma ngawo ngoma-rayisi ayinikwa abantu ngenxa yokuthi kona siyakwazi ukuthi bona kulokuhlupheka phakathi kwelizwe lakithi izinto azimanga kuhle lapho-ke kutholakele into enjalo enjenge-donation ihamba phela iyonikwa abantu and ekunikeni kwabantu ayinikela umuntu ukuthi xa sudiwe sokumele usujele ebandleni ethize hhayi yikuphanana okwenzengalokhu abathi i-humanitarian aid
kodwa ekubanikeni ama-rayisi lapha kalithi ukuthi lingaqhubeka lisekela i-MDC lizalamba njengoba kungumnyaka wendlala
hhayi akula statement esinjalo esingathi sizosikhulunywa nami nginje so ngomunye walapho oke wanika abaye abantu ama-rayisi kodwa into engiyaziyo ukuthi navele nokuwadresa abantu azange si-adresse abasho lapha kufika that right hhayi kunama-rayisi akhona lapha abantu sizocubelana omunye beyathola kutholayo
lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla seZANU PF njalo engumeli wephalamende Mpophoma edalela ephalamende lanxa elilunga ledalela ephalamende likhweza indaba ezimqoba kuleli dale abasakhulayo bebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Washman Ncube babikwa besithi kasuswe ukuba lilunga unkosikazi Priscilla Misa Irambu Mshonga abasakhulayo laba bethesa uMisa Irambu Mshonga amacala ambalwa agoqela ukungameli izifiso zesigaba seMathebeleland South lapho akhethwa khona phansi komthetho we-proportional representation hatshi ngamavoti kaZulu ukuhuga amalunga ebandla esiya kumabandla afana lele People's Democratic Party lamanye kusukela ngomnyaka ophelileyo leli bandla selilahlekelwe iziphathamandla ezithile zitshiya leli bandla ngezizathu ezehlukeneyo umgcini sihlalo wogatsha lwabasakhulayo umnumzana Gideon Mandaza utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wabo abawenze ngempelasonto eHarare ukuthi kumele uMshonga axotshwe kuleli bandla kodwa yena uwalile ukukhuluma ngalolu daba umgcini sihlalo wesigaba seMashonaland South umnumzana Pilate Ndebele utshele iStudio 7 ukubana bona njengesigaba bebengakhulumi ngodaba lukaMshonga njalo bamangaliswa ukuthi lolu daba soluvela kwezinye indawo ezingasizondlela ezisetshenziswayo kuleli bandla.
Into yakuqala akunanto engingayitsho ngophilisila ngoba thina iMath South recently sike saba le-presidential meeting saviza ama-members e-national executive even lo president wethu wesimeme bekhona. Kasizange si-discuss lutho ngoPriscilla. sadiscussa ngama issues ukuthi iparty ingafunctiona njani, sibumbe njani ama-structures njengoba nikhathesi iminyaka emibili nale enzayo sikhangelane lokhethu. Into esadiscussa ngayo not okukaPrisila zange sidiscusse ngakho.
Manje Paulina lithini ngodaba lolwesiluzwayo ukuthi abasakhulayo bathi akaxotshwe?
Ye, abasakhulayo bangabe kungumbono wabo ngoba njengebandla elivumela ukuthi lo nalowo umuntu abe lo mbono wakhe awutho akuthoyo, kakusiko ukuthi babe be-wrong umbono wabo. Njengo-individual ungaba lo mbono wakho utho, ayisiko ukuthi like mina ubanika ngimtandi kumbe ubanika nga ukhithiwe. Ayisiko ukuthi usekhithiwe ngoba ngumbono wami ilungelo lami as an individual, ilungelo labo njengabatha ukubona kwabo, kodwa kayisiyo ukuthi iparty ikhulume ngabo kumbe sithi iMarch South kayizange ke ihlale phansi ikhulume ngodaba lukaPrisila Msiyayilambu.
Lina njenge-province lizathatha nyathelo bani? Kukhona yini liza kwenza ukuthi udaba lolu lungaqhubekeli phambili?
Thina njenge-March South singasatsho ukuthi iparty yonke as a whole, sithi iMarch South uma kule problem ifuze isolve ngabantu be-March South bazasilanda abatsha ukuthi besibona ngalokhu not ukuthi sikubone kwenye indawo. Okwakhathesi kufana nokuthi mina ngingize ngo-chairperson kuyafana ukuthi asikezwa lutho.
Lo-ke ngumnumzana Pilot Ndebele, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland South kubandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, ubekhuluma le-studio sabo 7 lapho ekobulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ibandla eliphikisayo elisanda kubunjwa ele-People's Democratic Party PDP lithi lilungiselela umhlangano ozakwandulela ukufeza izinqumo ezathathwa emhlanganweni we-Congress yaleli bandla ezigoqela inhlelo zayo zokulungisa umnotho welizwe kanye lokuyachasisela inkokheli zawamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ngingxabangxoza eseZimbabwe. Umsekeli kamongameli waleli bandla mnumzana Sam Sipepa Nkomo utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukubana umhlangano ozayo yiwo ozachasisa ukuthi izinqumo lezi zizafezwa njani.
Siloko sidinwe okumangalisayo ngoba umhlangano we-3 days hayi wasiqeda amandla zasuka sezidinwe kakhulu. Abanye bafike emakhaya abo izolo, abavela kuma-provinces akhatshana. Kuliqiniso ke ukuthi sizavakatshela amanye akhona amanye amazwe amaningi awe-Africa, sizawavakatshela sibatshela ngalokhu nge-hope le-arrest, sibatshela njalo nangomhlangano wethu ukuthi singabantu abanjani, sikholwani, kuyini esifuna ukuthi abantu beZimbabwe basazi ngakho. Ukuthi asiso bantu esikhwele ezidulini sisithi ibhasi lobani, kodwa ke sikhwela esidulini sisithi ngale i-challenge esilayo, ngale i-problem ekhona elizweni esiku-ofayo okungasolva leyo problem yilokho.
Yiphi eminye imizamo elilayo ukuthi lithuthukise ibandla leni?
Well, asikho okuqakathekileyo ukuthi silezingatsha ezishiyeneyo. Silezingatsha eziqondana le-organizing, silezingatsha eziqondana le-recruitment, le-mobilization. Silezingatsha futhi eziqondana loku-educate abantu. Abantu sifuna ukuthi sibe nabo ngokusuza izinhliziyo zabo. Sifanele sikwenze ukuthi lapho okwaphambaniseka khona in the past, sizabuya futhi sikubuyelele, sibatshela abantu ukuthi hayi, lapha into eyaphambanisekayo kathesi sifuna ukwenza lokhu. Sihlangana nomutsha, so there's a lot of work kufanele siyenze, and especially after umhlangano omkhulu kangako obe successful. Besingakazi ukuthi uzaphumelela. Sasikhuqa abanye, sagula ama-BP kodwa ke hayi umlimi siyambonga kakhulu ngoba lanxa kunjalo mntanami iphathi yethu kakhulu iyayame uNkulunkulu nguye simfakile la ku constitution ukuthi uNkulunkulu ngaphandle kwana silo president kodwa uNkulunkulu wabhafu president sizathemba kuye ukuphumelela kwethu kusezandleni zakhe.
Lo ke ngumnumzana waseMsipepa Nkomo, umsekeli kamkhokheli webandla le People's Democratic Party, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eObulawayo. Ibandla le Transform Zimbabwe lithi lizabe limelwe ngabantu abathathu kukhetho oluzayo eMbire, Marondale, ePweth, oluza kwenziwa ngomgqibelo. Indawo lezi zivuleka kulandela ukubhubha kukamnumzana Amos Smith owayemele iEpweth edale lePhalamende kanye lokuxotshwa edale leli kukamnumzana Reika Ukonde owayemele iMarondera Central lomnumzana Buthao owayemele iMbire lebandla leZANU-PF. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa lomnumzana Dumisani Nkomo, incwadi kwezombusazwe ezimele yodwa ngalolu daba.
Yambona zani okwedeshi akumanga kuhle ngoba amaqenjana angkhona maningi kakhulu nasikhangela iMDC kadeshi renewal isile phathe entshale kule MDCT kule kanqube. So kwakhathesi nje maningi kakhulu kuphinde njalo kube lale people first kodwa kule themba ukuthi amaphathi lawa azahlangana abumbe into eyi-1 ithemba langkhona likhona phana kodwa kwakhathesi nje kungamaqenjana kungamahlephuhlephu akuqedakale kwakhathesi.
Ye lapho ke siyabona ukuthi unkosikazi Joyce Mjuru sezama ukuthi abombe ibandla lakhe laye. Kube sokubuya ke abantu besithi ngcono ke abambane lo mnunzana ke uthwangirayo kwenze ukuthi balwisane le ZANU-PF ngendlela engani iphakeme. Ubona ngazani ongazibamba esidukwini khonapho ngubani?
Ubona zangumqatheleyo kakesi ukuthi beqalise ukukhulumisana bedinga amaqhinga lamacebo ukuthi bengahlangana njani. Ngoba ngaqashi ukukhuluma ukuthi mbani ozaba umkhokheli bazahle beqalise ukulwa. Unjengomuntu okhuluma ngokuthi mbani ozahle ibhanzi athi bangona bengadobha imali. So kumkhoka kuqakathekile ukuthi beqale bekhangeni ukuthi bengamanyana njani okuqala.
Ye kodwa wena ngombono wakho sibilibona kumele kume njani khonapho ngoba kungakhanya ngazani nxa kube sebexokozela.
Ku-eli kakhulu ngoba lo munye vele kangafomile in the first place. So ku-eli kakhulu ukuthi sicale sikhunga ukuthi mbani ozaba phezulu mbani ozaba phansi komunye. Kumele kuqale kukhanye ukuthi iphathi yangkhona vele ikhona yini okokuqala. Njalo kungabe ngamaphathi amabili nje. Kumele kube yinto egoqela lamanye amabandla obushanje ogoqela wona laba o-renewal. So sithile bize litsha lekancube lekadabengu. Kudingakale ukuthi ube lento enkulu enganelisa ukumisana nokulwisana lelokho esilapho khathesi.
Ye sizwile ke umnumzana uThemba Mluiswa owaqotshwa kwibandla leZANU-PF esithi kuyamele ukuthi umnumzana uThwangirayi abe nguye ozibambe esidukwini akuphoselakho khona.
Ya umbono wakhe la uqathele ukuthi abe nombono wakhe kulabanye njalo abangathi no babona zani ungadingakala umuntu ongazake anyimpise before. So umbono wakhe kodwa ngibona zani ku-eli kakhulu ngoba ozake nezebhayisa kalesi kulwa kathesi.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi yezombusazwe ezimele yodwa bekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane leHungary libikwa selivale imingcele yalo leSerbia ngaphambilini kokwethula imithetho eqinileyo yokuvimba uchapha kwabantu ababalekela impi zomdeni emazwe abo aweMiddle East. Iziphathamandla zakwele Egypt zibika ukubana iqembu lezethekele elidutshulwe ngamasotsha kahulumende kungoba belisendaweni engavunyelwayo. Ngakho ke amasotsha kahulumende abikwa edubukele iqembu esecabangela ukubana ngabalwa becatsha. Imuli yako-Brown leyako-Marayire bethule umbiko ogcizelela imfa yomculi osakhulayo uChiedza Brown obhubhe ngomgqibelo Mpandula 12, 2015. Abemuli le bachaze uChiedza njengendodakazi ebilothando njalo ebethakazelelwa hhatshi ngabemuli kuphela kodwa la umuntu wonke oba lethuba lokuhlangana laye. UChiedza ube ngumculi engumdwebi wemifanekiso engumdlali emidlalweni yokulingisa yeku-actor njalo esenelisa ukudlala ichaco lembira okuyisipho asithatha lokufundela kunina uMoyi uChiwoniso Marayire kanye loyise uAndy Brown. Uzulu ukhathaza ugatsha lwezempila kahle kubalo lungisise udaba lwendlela ezinye izisebenzi zezibhedlela lemakliniki eziphatha ngayo izigulane labaphila ngokuthengisa imizimba zibabandlulula osokubangele ukuba baphatheke bakhetheke ukuzihlalela ngasekhaya behluleke ukudinga uncedo lokwelatshwa. Intathele izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iphuma ngemva kokwethulwa kwenhlolisiso eyenziwe ngabenhlanganiso yeCenter for Sexual Health, HIV and AIDS Research, SESHA, eveza ukuba abaphila ngokuthengisa imizimba baqhubeka bengasitholi isiphatho esihle lapho bedinga usizo lokwelatshwa ngezizathu ezehlukeneyo osekubangele ukusala ngaphandle kwabo kunhlelo zikahulumende zezempilakahle okubalisa ezokwehliswa kokusabalala kwegciwane lengculaza. Lanxa uhulumende ethi kulilungelo lomuntu wonke eZimbabwe ukuba afinyelele izibhedlela kungela bandlululo, akunjalo ezibhedlela lemaklinika ngoba bese sekukhona abaphathu zulu ngendlela ebuyisela muva imizamo kahulumende. Linhlolisiso iveza ukuba ukwenza kwabasebenza ezibhedlela sokubangela ukuba abaphila ngokuthengisa imizimba bakhethe ukuzihlalela ngekhaya lalapho besazi ukuba kabaphilanga kakhulukazi nxa sebethe bahlaselwa yimikhuhlane yengulamakhwa sebelegciwane loba ingculaza. Kungakho abeseshiya bathi bakhathazekile ngalesi simo ngoba siveza obala ukuba sibuyisela muva imizamo yokulwisana lemikhuhlane okufana lengculaza. Umnumzana Daniel Chimanga isakhamuzi eHarare ngomunye wabakusolayo ukwenza kwabasebenza esibhedlela esithi kumele uhulumende azifundise izisebenzi zezempilakahle lezi phezu kwengozi ekhona nxa zingaqhubeka zibandlulula izigulane ezibhedlela lemaklinika.
Into ebuhlungu kakhulu, into ebuhlungu nxa umuntu ebuyezothatha ukuthi uzothatha ama-ARV yakhe munikeni aphumathini ahambe achukumyangisa nxa ke ebuye ethola igciwane ke kungayisa ukuthi befuna elithole ngenye indlela. So sicela ukuthi abantu laba baye befundiswa kakhulu. Nxa umuntu efuna i-privacy akhulume naye lapho kulingene khona ukuthi angena la erumini akhulume naye lokho akufunayo.
Unkosikazi Nomsa Dladla esinye laso isakhamuzi seHarare uthi kuyinto edanisayo ukuba lokhu ebesekhona abadonsela nganxanye lapho uhulumende esenza yonke imizamo ukusiza umuntu wonke elizweni ehlela inhlelo zakhe engakhethi. Kumele bajeziswe kanzima labo abenza lokho ngoba lokho abakwenzayo kubangela ukubuyiselwa muva kwenhlelo zokulwisana legciwane njengoba laba bantu beza kubuyela emphakathini ukuyaqhuba imisebenzi yabo beqhubekela phambili besabalalisa igciwane loba ingculaza, kuveza unkosikazi Dladla.
Mina ngibona umuntu wonke ole right yokulatshwa njengomuntu wonke nje esiphilela umuntu sonke anje silama rights esilawo especially njengekadele ukutho ukuthi ukulatshwa umuntu wonke ule right whether uthengisa umzimba wethu uthethwe kumba uthathwanga umuntu angagula ufuze ihambe njani ihambe esibhedlela elokhuza elatshwa. But manje nxa mbona i-society yethu nxa especially ebekwazi ukuthi lapho utshona khona mbona the moment yathi ufika esibhedlela bakwanisa ukunjani ukhanyelele ekhatshana kumbe bewuxotshe kumbe yana.
Lo Zulu laye kumele afundiswe ukuze azwisise phezu kokuqakatheka kokuba bathole usizo lokwelatshwa laba bantu ngoba ukubachiya ngaphandle kusitsho ukuba liyabe lilokhe libhoda leli gciwane. Unkosikazi Dladla ethi inkinga yokuba abaningi bacabanga ukuba omkabo kabaphatheki emsebenzini yokuemacansini labaphila ngokuthengisa imizimba laba
ngoba ungamxotsha nxa ebuyezothatha kumbe ama-ARV yakhe kumbe ebuyezolatshwa. At this end of day evela nxa egulila nje uyahambe elatshwa engapholi uyabuyela futhi ngabe emgwaqweni esadinga imali yakhe. Engadinga imali yakhe laphana obaba baphuma bezindlini bedinga abantu labana badinga abantu labana still nxa elegciwane kumbe le-HIV AIDS liyabuya back ngkhaya endlini liya-affekthe umuntu wonke. Mna mbona umuntu wonke ule-right ukuthi elatshwe whether uthengisa umzimba kumba uthengisa umzimba vela kumelanga ukuthi umuntu ehle dinga ukuthi usebenza ngapi kwadini imali yakho idinga njani umuntu wonke ulayilungile lakhe lokulatsho
abacubungula phezu kwendlela ezingasetshenziswa ukulwisana lokusabalala kwegciwane besebenza labaphila ngokuthengisa imizimba laba abesesha bathi ukwenza kwabezibhedlela laba kuyingozi enkulu Linhlolisiso iveza ukuba isilinganiso sokulithumi ekhulwini 10% sabaphila ngokuthengisa imizimba ngabaphila njalo legciwane kuthi phose isilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini 20% kungabaqala ukuziphilisa ngalindlela bekuminyaka engaphansi kwengamathumi amabili Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lomdlalo wenguqo ele Chicken Inn yilo eselikhokhela engalaneni yemitlomelo wesigabeni seCastle Premier Soccer League. UJoseph Njanji usipha lolu daba ndawenye lezinye.
Iqembu leChicken Inn lichayele ZPC Caribbean 2-1 ngomgqibelo lakhuphula inani lemitlomelo elilayo laya kumashumi amane lesithupha 46 ngemva kokudlala imidlalo engamashumi amabili lambili 22. Kundawo yesibili kuhlezi iqembu leFC Platinum lona elithengwa ukunqoba eleDynamos nge-3-1 ngomgqibelo latshintshana indawo lele Dimbari lahlala kundawo yesibili lile miklomelo ngamashumi amane lanye 41. Iqembu leDynamos lihlezi kundawo yesithathu lile miklomelo ngamashumi amathathu lathoba mune munye 39. Kuthi kundawo yesine kule qembu leTriangle lile miklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa 37. Ikanti kundawo yesihlanu kuhlezi iqembu leHarare City elile miklomelo ngamashumi amathathu lane 34. Kundawo yesithupha kutholakala iqembu leHawumine lona elilingene ngemiklomelo leqembu elikundawo yesikhombisa ele Capes United. Omabili lawa maqembu ele miklomelo ngamashumi amathathu lanye 31 iqembu ngalinye. Iqembu leWange likundawo yethoba mune mbili lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mune munye 29. Okulinani elifana leli leqembu leChapungu elihlezi kundawo yethoba mune munye. Kundawo yechumi kuhlezi iqembu leHighlanders lichayo nge-1 kanyange leHarare City njalo elile miklomelo engamashumi amabili lanhlanu 25 ukuthi ngaphansi kweqembu leBhozo kuleqembu leBuffaloes elile miklomelo engamashumi amabili lambili 22 iqembu leZPC Caribbean likundawo yechumi lambili lile miklomelo engamashumi amabili lanye 21 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leCholocho elihlezi ngaphansi kwalo Iqembu leCholocho lichayele iHawumine nge-2-1 ngesonto enkundleni eWhite City njalo umqeqeshi walo uLizwe Sweswe uthi limpumela imupha ithemba lokuba leli qembu lizasinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ekupheleni kwe-season.
Kwezi zitshengisele i-fighting spirit ungakhangela amastanza e-league sometimes ngazo sifike kwi-stage athi sesifike kuso akusela need yokuthi sithole City siyadefenda but we have to go forward so yinto nje esizitshengisele ukuthi no ngazi just doing something ezokumsebenzi to psych them up but at least lokhu sokuyi-moral booster now.
Kundawo yesithathu usuka ngaphansi kwengalane kule qembu leFlame Lili elile miklomelo elichumi lathoba mune munye 19 okulinani elilingene lele qembu elihlezi ngaphansi kwalo elewawa kuthi ngaphansi kwengalane kule qembu leDongo Sawmills elile miklomelo elichumi lathoba mune mbili 18. Kwezinye indaba ezimayelana lomdlalo wenguqu iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu lona elimela ilizwe emdlalweni i-African Games linqobele Congo Brazzaville nge-1 kanya emdlalweni walo wokugcina wesibaya sikagroup A kodwa loba kunjalo leli qembu alisoze lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokuba linqotshwe kwimidlalo yalo emibili yakuqala NgaseNgilandi iqembu leChelsea yokuyilo eliphethe isicoco seligi liqhubekela phambili lidonsa nzima njengoba linqotshwe nge-3-1 ngele Everton okuyimpumela elitshiyeli lemiklomelo emine ngemva kokudlala imidlalo emihlanu. Phezu kwengalane kuhlezi iqembu leManchester City lona elinqobe leCrystal Palace nge-1 kanyanga omgqibelo njalo lile miklomelo elitshumi lanhlanu. Elizweni leSouth Africa iqembu eliphethe isicoco eleKaizer Chiefs litshengisele ukuba lizimisele ukuzivikela lapho libhaxabula eleSupersport nge-4-1 ngomgqibelo njalo lihlezi kwindawo yesithathu engalaneni lile miklomelo yethoba mnembili ikanti amaqembu ahlezi phezu kwalo athi ale Bidvest Wits lele Ajax Cape Town alitshiya ngomklomelo owodwa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ukugqiba uhlelo sikhangeleke ebezikhokhela izakhamizi zakombimba ePlumtree la kwezinye izigaba zelizwe zibikwa sezihlelela evalweni ngoba zisethuselwa ngamalunga eZANU-PF esithi nxa zingabhalisanga ukuba ngamalunga ebandla zizancitshwa ukudla okwabelwa abalambayo. Usokulokuxokozela njalo ebandleni leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube abasakhulayo babeleli bandla bebikwa sebeshutshuzela ukususwa edalela ephalamende kukankosikazi Priscilla Misa Irambo Mshonga. linga kuhlwa ke ukubana ku Studio 7 Live Talk namhlanje siphatha udaba lokwanda kwamabandla ezombusazwe eZimbabwe. Siligqiba lapha ke uhlelo lolu namhlanje. Olivalelisayo u Praxedis Jeremiah. Ngisithi libe lobuthongo obuhle.